Ngesikhathi unkosikazi Grace Mugabe eqinisa imkhankaso etshengisa ukuthi ufisa ukulubhekisa esikhundleni sikamongameli, imbono ebantwini abaseBotswana ikhomba ukuthi kumele akhangele eminye imisebenzi ngaphandle kukahulumende. Umnumzana James Ndlovu, yena owenza izifundo eziphezulu kwezomnotho, uthi unkosikazi Mugabe uyasilela kulwazi lokufunda esikolo lasempilweni okufana lezomnotho kanye lezombusazwe ukuthi anikezwe ivoti lokuba ngumongameli.
Engingakutsho manje yikuthi uMrs. Grace Mugabe singeke samcredita kumbe simdiscredite engazi ofi njengecandidate. Kodwa okubonakalayo manje yikuthi i-political maturity le experience kungani kulokunqineka okuthile enhlangothini eziningi. Ngingeke ngam-encourage kumbe ngimdiscourage at this stage, kodwa uZulu nguye ongatsho ukuthi ufanele noma akafanelanga.
Uthi noma nje ezama ukuthuthukisa impilo zabomama akwenelanga ngoba kumele abanikeze izifundo zempilo ezingabe zabenelise ukuzimela bodwa hathi ukufunzwa.
Ngathi personally mina nxa ngimkhangele esenza ama-projects akhe ku-empower omama, angingeke ngathatha ukuhamba sisipha abantu izinto lokuhamba sikhuluma sithi empowerment. That on its own is not empowerment. Empowerment yiku-create something that is sustainable for abantu ukuthi beyizwisise njalo bekwanise ukuthi bezenzele. So kufanele ukuthi bekuhlolisise lokho, bekuzwisise labo mama ukuthi kuyini exactly okuthiwa yi-empowerment.
Umnumzana Anele Muleya uthi iZimbabwe sisimeni sokuthi ayifuni umuntu ongenambali yobukhokheli. Uthi ofisi kamongameli libholoho likhatshana kunkosikazi Mugabe ngoba esilela kokuningi okudingakala kumongameli ongaguqula isimo seZimbabwe.
I doubt that Mrs. Mugabe ngaba the perfect candidate for that position. Isikhundla sokuba umongameli weZimbabwe, the next one, sifuna umuntu oqineka kakhulu indaba zomeconomy and diplomatic affairs. Sifuna ukuthi restore our relations with our sponsors and funders. Njalo futhi sikhona ukuthi sibisele i-economy back on track. I'm bound she's the right person for it.
Umleya yena ulahlele khatshana umbono wokuthi unkosikazi Mugabe angaba lesibanga ekuthuthukiseni iZimbabwe ephakathi kuhulumende. Isifiso sikaMleya ukubona unkosikazi Mugabe eqhubeka ngemizamo yakhe ukunceda abaswelayo kanye lokuthuthukisa omama ngenhlelo ezilempilo ende, uthi isikhundla sakhe sokuba likhosikazi lakuqala lesizwe kuyenele njalo kumbeka esihlalweni esihle sokuthi aqhubeke emsebenzi yokupha hatshi yepolitiki.
Mrs. Mugabe usebele lenhlanhla yokuthi ebese esikhundleni somsiyana. Yikhona engikubonayo ukuthi engakhona ukuthi sithi give back to the community. Ngokubonisa abanye omama ukuthi kukayenzeka ukuthi umuntu engumama evusa ibhizimusi yakhe, ibhizimusi yakhe ibe nationally, ikwanisa ukuthi iphakamise i-community, umphakathi around her.
Unkosazana Thembi Mbezi yena uthi leli lithuba elihle lokuthi umongameli Robert Mugabe achitele emuva ayekele umuntu omutsha agijimise isikhundla sokuba umongameli. Uthi iZimbabwe ikhangelele ukuqala phansi, ngakho ibizo likankosikazi Mugabe ayisilo umele libe kwezombusazwe.
UGrace kakame eceleni akhangele amabhizinisi akhe, anike lokho akunika abantu, ke kungene omunye esikhundleni ongayishiye wakomgabe, sibone ukubana kuza kuba ne-change yini.
Imbono ibe iqinile kibo bonke abakhulumele Studio 7 ukuthi unkosikazi Mugabe angasondela ofisini kamongameli kodwa aqhubeke eqinisa ezamabhizimusi kanye leminye imisebenzi ekhangelelwe umama wesizwe. Uphume emgceke ukuthi noma unkosikazi Mugabe engena ngesivuvu kwezombusazwe, iningi libona indawo yakhe ingaphandle kwezopolitiki. Ngingumathini Ngwenya, indaba ze Studio 7, ngisakurangela eBotswana.